Abezempila kahle bathi kulabantwana abaningi abalesimo lesi esivame ukuvela enkabeni yomntwana evuvukayo icine iphuma ubomvu. Kwesinye isikhathi umntwana uhanjiswa esibhedlela lapho ahlinzwa khona ngodokotela abalolwazi ngesimo lesi. Unkosikazi Siphilisiwe Nyathi ulomzukulu wakhe owalatshwa umkhuhlane lo.
Umzukulu wami wayele la umkhuhlane wona lo. Swa operate, use right kathi swasila, uyaphila.
Odokotela bathi kumele abantwana behlolwe sonke isikhathi ukwenzela ukuba belatshwe umkhuhlane lo. Ingcwethi kwezempila kahle udokotela wedwa Ndebele uchasisa kabanzi ngomkhuhlane lo.
Umkhuhlane we hernia umkhuhlane hernia iyenzakala endaweni ezijiyeneyo, yakwanisa ukwenzakala esibhonweni, kwanisa ukwenzakala lapha enqulwini kumbeni esenta ye phakathi laphakathi kwesisu kusehla kusiya phansi. So ihernia kuyi kuphumela phandle isikhathi esiningi kuyabe kungamathumbu endaweni lapha angafanelanga abe khona. So kusiya ngokuthi kuphume kwabanjani. Nxa ephume buyela ikakhulu enkabeni akusonto emangalisayo. Umntwana nxa esamncane siyamelela athi angakhula nxa kulokhu kungavalekanga kube sokuvala.
Udokotela Ndebele uthi ulakho njalo ukuhlasela abantu abadala.
Kodwa ihernia eba khona kwezinye indawo njengaphakathi laphakathi kwesisu lalapha enqulwini ifanele ukuthi ivalwe masinyane ngoba amathumbu angakhanywa avalelwe phandle kuyabe sokuvaleka amathumbu wonke kube sokuba yi-emergency umntwana uyabe senid operation. So lezo kufanele zivalwe zingabonakala ihernia. So kungakhonzelwa ukuthi umuntu azale lakho kumbeni nxa umuntu ephakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo kuyenelisa kube le-hernia. Especially ebantwini abakhulu kuyabe kuphakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo nxa kungayisiyo leyani ukuthi umuntu wazala layo. So yelatshwa ngokuthi isikhala sakhona sivalwe nge-operation.
Usikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya laye uyagcizelela ngalo mkhuhlane.
Nxa ihernia le ingazange yalungiswa kuyukuthi amathumbu sengenile abanjwa ke kuleso sikhala kuyabonakala kube lengozi umuntu aswele imphefumulo wakhe ngenxa yokuthi amathumbu asebanjiwe. Ithumbu yinto eqakathekileyo kakhulu empilweni kahle yomuntu. Ihernia ke ngumkhuhlane wokuthi inyama kumbe amajwabu omuntu asuka abelusi kuyokuthi izitho ezinjengokuthi amathumbu zibe sezingane ziyaphuma ziyavela kodwa zingaphansi kwesikhumba. Yikho kuthiwa ihernia ke umuntu uyabe engani uyavuvuka kwesinye isikhathi engafithizela kubuyele phakathi ngoba kuyabe kungamathumbu.
Umkhuhlane lo uhlasela ikakhulu abantwana abangabafana. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele e-World Health Organization ithi ihernia iyingozi uma umuntu engikela ukwelatshwa masinya ngoba ubomvu bulakho ukuphazamisa ukugaywa kokudla emzimbeni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.